sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNkwekwezi 2023 mokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu. Asikwazi ukuthi hloseni.
Abantu abanengi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho oluzayo.
Ukuhamba kwesivoter registration and abantu baqalisile namhlanje ukuchecka i-section yokuvoters roll ukuthi bakhona yini kuma-voters roll. Sesizimisele sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for okay.
Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Salethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozezwa kulo msakazo. Abantu abanengi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Abamela amabandla atshiyeneyo, abakunhlanganiso ezizimeleyo labanye bathi, kuyamangalisa ukuba kwezinye izigaba iZimbabwe Electoral Commission gayela gwalo olulamagama abantu abazavota. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ikhangelwe ukuba kusasa uzabikela uZulu ngokhetho ngosuku lokhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change.
Kuyadamisa ukuthi izeki kukhanya ngani idlala labantu. Asikwazi ukuthi hloseni ngoba ngezikhathi zekuseni ngo-8 o'clock sibhodile sasifica izeki junior officers sezilungisile amatafula lamaphepha kodwa i-voters roll ingakabuyi. Kuthe ngama-11 to 12 ezinye indawo ede sesile ama-voters roll kodwa abantu njengoba ede vele sebenyampa inhliziyo ede kungasela muntu. Kulezi ndawo abahamba befaka khona ama-voters roll randomly. Abanye baqale ngo-9, abanye ngo-2, abanye lakhathesi ezinye izindawo azilama-voters roll. Abantu bajamile, uZulu selahle ithemba ukuthi bangaze bavule emini bangake bazuze umuntu ngoba izeki ayila publicity, ayila promotion, ngabe idinga iframachini ihambe itshela abantu ukuthi hayi bo sesivulile ngoba abantu bebamele izolo balala lokhu belokothi kuyakhangela amabizo abo. Sizwa kwenye ukuthi sizwa kwezinye indawo kuthiwa sebesebenzisa amafoni *265# sebebiza umuntu sebetshaya ifoni ukuthi ifoni liyana imtshele ukuthi urejistwe ngaphi. Ifoni siyakwenza kodwa phela engenye ingakuvume ingakutshela ukuthi useconstituency ethile isibongo lebizo kuphambanisekile.
Akusho ukuthi bakwenzelani konke lokho?
Sibona ngani izeki kayizimiselanga uma izehluleka ukwenza i-voters roll bazabamba njani i-National Election Day? Ngifika indawo ngabona kulama officers amathathu emagwegwe lelo mpholiso yedwa. Ngahamba ezikolo eziningi kobulawayo ngabona ama-ofisa amalutshwani abezeki kungalama voters roll. Okweminye lokhu bahamba betshiya i-voters roll laphana lalaphana lokhu besithi abala izinto zokuthwalisa okuthiwa i-logistical support. Angazi i-budget le eyavile emazweni amaningi siyakwazi ukuthi kula Japan eyadonethayo lamanye amazwe esingaziyo kodwa imali leyo bathi abala mota zokuthwala ama-voters roll. Hayi mahlabezulu lokhu yisinda bayishiye. Lokhu abazama ukukwenza hayi ingxabangxoza. Yikho ke sithe sitshela abantu ukuthi abantu bengabuyele emuva abahambe baye thangela amabizo abo.
UMnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxe laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala esabelweni seMathebeleland North. Uthi uhlelo lolu olugqitshwa ngolwesithathu luqhutshwa ngemfanelo.
Hayi, kuhamba kuhle i-voter registration and abantu baqalisile namhlanje okuchecka i-inspection yoku-voters roll ukuthi bakhona yini kuma-voter roll. Ngoba kwezindawo khayani kwakuphambanisekile abantu ngamanxa ema-demarcation, but kathesi abantu babhizi baqalisile namhla ukuchova up to Wednesday ukuchecka amabizo abo ku-voter roll.
Singathi-ke ama-voters roll akhona yini lamhla njengoba sizokuthiwa-ke kade ngatholakali?
Ama-voters roll akhona. Yebo, phela abantu becheka, bacheka kuma-voters roll akhona.
Kwezindawo kuhamba kuhle konke kumbe kukhona okungazani kuya?
Hhayi, so far so good, akunanto engahambe kuhle, yonke into ihamba kuhle. Abantu abathi becheka kuthola kuma-voters roll, then upresident ya-announce anytime soon ilokhu zena i-date yama-elections. Otherwise everything is going on very well.
Ye, besizwe kuzindawo kuthiwa-ke hhayi i-voters roll vele ayitholakali. I-voters roll ungazani iyafihlwa?
Hayi, kungaphi khonapho?
Hayi, ngitsho nje endaweni ezinjengokobulawayo, endaweni ezijeni ezinjalo.
Hayi, kobulawayo ngazi lutho, ngazi nge-Martinot. I-Martinot khona kuqaliswe namuhla. So angeke ngitsho ukuthi ayitholakali, iqaliswe namuhla.
Ye, so
ungakobulawayo ngale ngomunye la uminista okhava khona, mina ngikhava i-Martinot kuphela.
Hayi, kunjalo baba Moyo. Ungathi-ke wena ngokuqhubeka kohlelo lolu, ungacela yini uhulumende ukuthi kwengezwe isikhathi?
Bona be-registry yibo abakhulumayo kuxane beyezi-reporta, kungabe bonke kula bantu abaningi abangachekanga. But ngabe bonke abantu bonke bachekile and basuthisekile, ambonto kungaba le extension. But nxa ukuthi abantu abakwananga ukucheka kumbe abanye babone ukuthi abantu baluthwana abachekileyo, nede bengayi-extenda sakusizezwa ngabo.
Ye, singathi kona ngapho-ke e-Martinot ibandla elibusayo selizimisele ukuthi liyangena kukhetho, lingqikelane lamanye njengoba soku-inspectwa kunje bese kuphutsha kube kuhle.
Yes, sesizimisele, sesimelele ukuthi sizi-date kuqalise ukukhankaswa for okhetho.
Sizokuthiwa-ke umongameli uyamemezela usuku lokhetho, wena ukubona njani khonokho?
Yes, yinto athi sikumelele, ngeke sesimelele i-date kumongameli ngoba besikwazi ukuthi ama-elections akhona lo nyaka ngo-2023, but ukuthi sikwazi i-date ngeke sesimelele ukuthi u-president e-announce i-date.
UMnumzana Richard Moyo ngumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North. Sixoxe laye esesabelweni sakhe. Singakangeni kwisigaba esilandelayo, siyesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba eli-Russia lizame namhla ukubhomba idolobho le-Kyiv kwele-Ukraine lisebenzisa indizamtshina zohlobo lwama-drones. Ele-Ukraine lithi liwise indizamtshina lezi ezingamashumi amahlanu 50. Abalwayo kwele-Sudan bazama ukuba kwengezwe insuku zokubeka phansi izikhali ngesikhathi isivumelwano sabo sensuku eziyisikhombisa zokuma kancane ukulwa ziphela kusasa. Elemelika ele-Saudi Arabia ngamanye amazwe akhuthaza ukuba okhokhela ibutho lokhokhela ingxenye yalo eye-Rapid Support Forces kumele bekhumisane umlotha. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-South Africa lithi kulabadabuka kwele-China abatshontsha izihlahla eziningi egangeni okuthiwa zelapha imikhuhlane embalwa. Izihlahla lezi zibizwa ngokuthi ngama-succulents ngesilungu. Lokhu kubikwa ngabezindaba aba-Associated Press. So isikhathi sezamasiko. Ye, kusigaba zamasiko sixoxa lo nkosazana Cynthia Dube, ingcweti kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lwemitshado ukuthi indaba imitshado idilika kangaka kulezi nsuku. Madube, sakwamukela kuhlelo. Ye, siyakuzwa kakhulu. So akusitshela ukuthi wena ubona njani indaba imitshado ingazanayo imi kangaka?
Okokuqala imhlobo yachitheka ngesikhathi kuchitheka isiko isikhathi esesiphila kiso uzobenza abantwana bethu yi-20 years century yikho lapho sike bamoshakala khona izinto ngoba nangesikhathi sakudala yayichitheka kodwa hhayi kakhulu kangako lama-ecorite la asuke afakwa yiwawahle wamusha zonke izinto bona engani uma kungabuyela isiko kube khona landela isiko yonke into imama kahle
yiliphi isiko obona engazane kumele libiselwe ukwenza ukuthi uhambe kuhleka
imithado yesintu kumbe ngithi kuqala ekukhuliseni izingane bakhulise ngohlobo lona lelani sesikhulisa ngalo inhlonipho umntwana akhule aze akwazi ukufundiswa ngesintu azakwazi ukuthi la mayithatha athathe ngesintu akhekayo ngokwesintu afunde ukubekezela ngoba kudala yayisima njengoba sasifundiswa ukubana noma isimo sisibi kanganani sibuhlungu kangakanani emthadweni kuyabekezelwa so imthadweni lena ikhona eyesintu ngoba kwakusuka abantu belayiwe kumanje sokwenziwa imthado yesilungu abasanayo abantwana sokugqoka kuphela nje amaveyili ahlube right bathi umshado wangikhona uvuka uthwekile ngoba kusuka kungalaywanga abantwana ngikho ababalayayo nabo anti
obabakazi yikho ongazani kuyahlupha khona ukuthi abasekho abokuthi balaye laba abashadayo akunjalo
yebo bona basuke bengasekho kodwa uma kungibona kuyabiseka isiko isintu sethu sakudala bakhona obabakazi ngoba akekho umuntu ozala eyedwa bakhona kulo malulo obabakazi nayo usuke khona abasekho ngoba sekuyithi manje sokhethe ukubana abantu bathi baphila le mpilo entsha njalo okunye ngugqugquzelayo omama basisebukhona ngisathi omama kabazikhulisele iy'ngane zabo omama kabazilayele iy'ngane zabo ngoba uzothola ukuthi yebo anti noma bengaba khona kumbe ngitho babakazi bengaba khona labo sebethanda ukuphila naleyana impilo yesimanje kodwa ma ungumzali ungumama kumbe ungubaba zilayele ingane yakho ukwenzela ukuthi nama isiseyangena kulowo mshado ibe ikwazi ukuthi ilayekile itsheliwe ukubana emthadweni behlangana nezinto ezinjani
ye phosela okugcina khonapho mama
yebo siyabonga ngithanda ukugqugquzela lokukhuthaza kakhulu ukuthi isiko kalibuyele ngoba uma kubuyela isiko yebo asingeke silingabuyela ngokugcweleyo kodwa khonokho okuncane okuzayenza ukubana imthado ime labantwana bakhule kahle kuphele izimi nazo zonke lezi izinto esezidalwa ngokubaleka kwesiko yikho-ke okungabuyisela konke ubuntu babantu ngiyabonga
siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa lo nkosazana Cynthia Dube
ayawutshela bathi salulande
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontungamela inkomo
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngesikhathi esedluleyo sihlobo zenkosi ezithandekileyo sabala encwadini kaJohane isahluko sesine indima yesikhombisa labe esathola khona ilizwi elifundeka kanje ukuze siliphinde njalo sikhumbuzane ngalo kufundeka kanje owesifazane waseSamariya weza ezokukha amanzi uJesu wathi kuye ngiphuzise akunginathise ngimile nginika amanzi nginathe ngikholwe ngiqhubeke ngohambo lwami zinhlobo zenkosi ezithandekileyo namhlanje-ke ngithanda ukuthi-ke ngikhulume lalabo abalamathuba empilweni okusiza abanye abantu umama lwaseSamariya wayekwazi umthombo lapho kukhiwa khona amanzi ukuthi asebenzise lawo manzi empilweni yakhe labomndeni wakhe namhlanje ilizwi leli singalithatha sithi abantu kuleli lizwe esigodini labesihlala khona endaweni ezishiyeneyo emadolobheni emakhaya ezinkompono emaplazini lakuma-resettlement abantu badinga amanzi okuphila abantu bathwele nzima siyazi ukuthi abantu bayaswela abalamisebenzi bayagula bayagulelwa bayafa bayafelwa abantu bayakhala ukusa kwamalanga ikakhulu kakhulu kuleli elakithi mthambi la kwamanye amazwe ukuthi lina elilakho ukusisiza sisizeni singabe singasomhlobo wenu singabe singasibo bebandla lenu singabe singayisibo bohlangalwa kini singabe singabantu bokuza singabe singabantu abedlulayo kodwa usalayo ukuthi singabantu sizidalwa zikaNkulunkulu badinga uncedo kulabo abenelisayo siyabona njengoba kunje nje kwelakithi bakhona abazuza abaze badlulise abanye bakuzuza ngokusela ngokuntshontshela isizwe inotho yaso eyiyo okumele ibe inike abantu bakulelo lizwe njengalo leli elakithi ukuthi baphile impilo engcono bayakhala ke abantu bathi ake lisinike lathi ke siqede ukoma lokho esilakho usizana ubana uzwe xa ubala ulalela indaba umuntu olezimota ezingabaleyiyo kodwa umuntu ugada imota eyodwa ingabe isiphi isikhathi esikhona abanye sizokuthiwa bala amaplazi edlula uBulawayo abanye sizokuthiwa legolide lezembiwaza kuleli lizwe ezibiza izigidi kuya ezikhwameni zabo babe sebesithi abantu hayi lathi ukuphila siyakufuna siphekunini lathi sithole ukuphila lanxa ungasoze ulingane lokwenu kodwa lathi siyakufisa ukuphila ake lisinike amanzi lathi sinathe sithambise imphimbo ayisilocala ukuba lempahla olayo lemali olayo kodwa okuba licala ikuthi kuzuze njani okwenza ukuthi vele wesabe lokuhlanganisa amehlo labantu ngoba kwenziwa ensitha kakwenziwa emehlweni abantu kodwa okusemehlweni kaZulu okusemehlweni omhlaba yikudubeka kwabantu ake usinathise lathi kancinyane siyabona nxa sisiyaphambili abantu baphiwa inkomitshana mhlawumbe erayisi xa sokukhangelele ukhetho abantu abafuna inkomitsho erayisi bafuna ukuphila kusa kwamalanga abake baphiwe abantu bakaNkulunkulu izinto ezizabaphilisa uNkulunkulu asisizeke kulobu bunzima sisizane asikhulekeni Thixo ngena enhliziyweni zethu abalakho lokhu abalakho babelane nalabo abangelakho ngoba bonke bayizidalwa zakho ngoJesu ngiyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinelwa kusasa sike sizwe ezabatsha Wezabatsha namhla silodane Nxumalo okuward 9 esijabugwe eNtobe siyakwamukela kuhlelo Nxumalo akusitshele sizokuthiwa ke liqhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo kuqhuba njani kunapho
udaba esiyilo olokuqhuba i-consensance sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu ma esehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshelwe ukuthi esigabeni esinje ozaba ngu-members of parliament engubani esigabeni esinje ozaba ngu-councillor webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena ku-ground
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usukhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu bakudube mina ngikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele umuntu abamfunayo ma yikuthi idonki bayigade idonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikikezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi ukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personali umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
singathi ke abaphathi besigaba khonapho ku-CCC kabangeneli yini emgudlo khonapho bathi hayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yi-members of parliament
singathi ke ungatsho sibili ukuthi hayi khonapho liqhube kuhle
siqhube kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale corruption yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu singakhethwa umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili so ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lonyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama MPs ngoba libandla elitsha ibandla likazulu umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC
hayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besilodaniel nxumalo ukhona ngale kuward 9 esijabugwe entobe
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington kwezemidlalo ake size ujoseph njanji esethulela loka lakho
iqembu le-Dynamo selinqotshwe nge-2-1 liqembu lenkezi platinum stars emdlalweni obusenkundleni ebaobab ukuthi eli-highlanders libe ngutshili lobhanqa 1-1 leqembu le-green fuel emdlalweni obusenkundleni ebaobab fields limpumela iza ngemva kokuba lawa maqembu ebe ngutshili lobhanqa 0-0 ngolwesine oledluleyo kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-cape united libe ngutshili lobhanqa 1-1 lelesimbabora ngase-national sports stadium kuthi ele-triangle libe ngutshili lobhanqa 0-0 lelesheshwam ngasekibo kusasa ngomvulo iqembu le-zp caribe lizadlala Chicken Inn ngase National Sports Stadium ngimele Studio 7 ngobulawayo ngimuJoseph Njanji
usenjalo uDan Ngwenya oqeqetsha abatsha kumaqembu abasakhulayo aqembu le-Highlanders Football Club uthi uzwayibusiseka kakhulu nxa esebenza labantwana kubika njalo uJoseph Njanji
uNgwenya uqale ukuqeqetsha leminyaka engamashumi amabili lathoba mnembili njalo lonyaka usefikise iminyaka engamashumi amabili engumqeqetshi
ngaba out of action for a while when I came back they loaned me ngadlala u-epoch mine ngihamba lonesayi moyo dumisane ngulube pilitaka sadlala khona ngale from there I came back ngabuya ngatrainer but idolo lokhu elingikhathaza ngagcina ngolokhu kuzangikhathaza ngasengiqalisa ukuyenza into ze-coaching from 2003
uNgwenya osebenzele inhlanganiso ye-grassroots soccer okuyoyenza kwasungulwa iqembu lebantu rovers i-rising stars eyayibunjwe ngu-agent sawo kanye lesikolo se-st thomas kwathi ngemva kwalokho wabizwa liqembu le-highlanders
from 2011 ngakhotsha lodumaza dube to me is a mentor umfundisi uboruto mlwana bengilazi ngekhozi zeplayer but as a coach Dumaza Dube a lot to me lakathi singangikhuluma ngaye ngiba ngifila sharp ngifila proud
abanye abadlali abadlule ezandleni zikangwenya abadlala kuzinga laphezulu ngababalisa uTeenage Radebe odlala emelika imvimbi ye-FC Platinum uLawrence Mhlanga abadlali beqembu le-Highlanders uGodwin Makaruze uAshford Dafaira kanye labanye uthi yena uyabusiseka kakhulu nxa esebenza labasakhulayo ebabona bephakama bagcine bedlala kuzinga laphezulu
wonke umuntu elayifini uyafuna ukukhula akula muntu ofuna ukuhlala phansi but passion yami phansi abebafani laba I mean I think I'm okay but ukukhule nyake ngufu but I don't think ukuthi ngingachiyana lalezi spans lezi ngabe ngi-right I want to catch them young bafundise i-technique lalani bebekhula baphasa abanye lapha
uNgwenya nguye oqeqetsha abafana baleminyaka engaphansi kwelithumi lantathu uqembu le-Highlanders njalo usebenza losiza khoza kanye losmart moyo baphinda njalo kube yibo abancedisa umelusi sibanda kuqembu le-Boston 90 lona elikhankasa kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
okwamanje sike sizwe ezomculo
kamalani ngiphamela nothando phulu lokucula nginomina kulezi nsuku lapha ngikhona kuse South Africa eJohannesburg bengibhizi ngenza ipromotion yengoma ezintsha uRai kathi yangikhona yokuqala yamapiano ehlangene le Asian Touch so iRai esiyidlayo ya ingoma ngkhona is about ama farmers abasebenza nzima lapha bakhona so it's just ukuthi ngikhumbuza abantu ukuthi singabakhohlwa lawo lapha bakhona so that's why it ties with the right ene kule ingoma njalo engiphushayo kathesi closer to you lo Sean Kingston yeah Jamaican American singer what beautiful girls yeah so ngiyajabula kakhulu ngendlela okuhamba ngakhona. So yeah, okwamanje ngihlala eGermany, so ngizabe ngibuyela khona kusasa. And enye into engijabulisa kakhulu kakhulu ingoma yami Luthando lo eyakuqala, eyamapiano yami yakuqala kuqala. So yangena eZimbabwe yabe ngunumber one, waya. Yangena la kuma DJs ape South Africa, eBotswana. So yeah, into yokuthi khona is ngathi highlight ne. And then njengoma amadlozi yabe ngunumber one kuama American radio station. So yeah, lapho kubo BBC ngazidlalwa khona kubo BBC, into enjabulisayo kakhulu. So I'm looking forward to a greater future. Yeah.
Good. Aron tabelelo uright. So much.
Right. Okay. Found that for the light. And so today, don't wanna be the one for you. I'm falling hard, I'm breathing complete away. And now it's dead and gone. It's leading me down. La 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 la.
Siyabonga kakhulu ke nomina ngengoma yakho le ethi sadla irice. Kunenga kakhulu akhuluma ngakho sibili ukuthi ke kulabantu abasebenzayo abadla lo club sibili ukuthi kunzima empilweni, uyasebenza kodwa ungenzi okunye okufisa ukuthi nga uyakwenza empilweni. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebesigokhela. Abantu abaningi bakhala ngokuswelakala kogwalo olulamagama abazavota lonyaka kukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa uhulumende uthi luqhubeka ngemfanelo uhlelo lokuhlola amagama kugwalo lwe-voters roll. Ye, lingakhohlwa-ke ukuthi kumele sithumele incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyaphinda njalo inombolo leyi, inombolo ye-WhatsApp ye-Studio 7, +1 202 465 0318. Lingakhohlwa sibili lokusithumezela i-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.